Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Vuka njani mthokozo omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhlanje ngomvulo omhlaka 10 Bandula 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MTCT lithi lizaqhuba umnumzana uNelson Jamisa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Ikuzaba lokuthakazelela njalo kungakhanya kuyikugcobeka kwempumela ukuphumelela okwenziwa yi-MDC ekhethweni okwenziwa njalo ngupresident Nelson Jamisa.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi akulunganga okwenziwa libandla le-MTCT.
Lokho ikwephula isisekelo sombuso welizwe, ikwephula umthetho omkhulu welizwe ngezindlela liqale limangalisayo lelo.
Umphathintambo obona ngezabesifazana unkosikazi Thembiso Nyoni uthi abantu kumele babhadale izikwelede zokuthuthukisa amabhizimusi.
Imali-ke zikhona emabhanga, imali zikhona futhi lakuma-finance institutions. Okuhluphayo-ke ukuthi abantu bangaboleka imali kababhadali. Sicela ukuthi umuntu angaze aboleka imali abhadale ukwenza ukuthi abanye labo bathole.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi lizagcoba uJamisa ngempela viki ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leli lithi lokhu kuzakwenziwa nguZulu eHarare ngomgqibelo athi uJustice Luke Malaba kumbe umsekeli wakhe njengalokhu okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. UDkt. Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MTCT uthi isenzo lesi kasephuli imithetho yelizwe leZimbabwe.
UPresident Nelson Jamisa uthe emhlanganeni izolo ngeviki elizayo ngomgqibelo ukuzaba nomthimba omkhulu kakhulu owe-MDC ozawuthakazelela umnyaka we-OS-19 owokuzalwa kwebandla le-MDC njalo okulwela uzivuse omhle wedemokhrasi kuleli eleZimbabwe. Ngalokho wasesitsho njalo ukuthi njengoba kube lokhetho lapho i-MDC Alliance ekhokhelwa nguye u-Advocate Nelson Jamisa u-President ikuzaba lokuthakazelela njalo kukhanya kuyikugcobeka kwempumela ukuphumelela okwenziwa yi-MDC ekhethweni okwenziwa njalo ngu-President Nelson Jamisa.
So singathi lapho uyabe kugcotshwa ukuthi usengumongameli kumbe labe lisenza njani njengoba amajaji
u-President Nelson Jamisa ukhulume kwabasegcekeni ukuthi ukugcotshwa kobukhokheli belizwe kuqakatheka ngako ngoba kuvela ebantwini beZimbabwe kakuveli kumasotsha emapholiseni kumbe kumajaji. Umbuso uvela ebantwini. Ngalokho nxa abantu beZimbabwe ngobuningi babo bevumile lokhu ukuthi uPresident Nelson Jamisa nguye osengumkhokheli wabo njengoba kutshengisiwe lukhetho, akukho okunye okungenziwa loba ngubani kumbe ngujaji kumbe ngubani okwedlula lokho. Okuqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe bavotele uPresident Nelson Jamisa. Njalo kufanele sikhumbule kahle ukuthi ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa nguPresident Nelson Jamisa lithole amadolobho amakhansili emadolobheni afika 26 phakathi kwangu-32. Ngalokho-ke kusegcekeni ukuthi uPresident Nelson Jamisa uzabe ekhokhela amadolobho lawa ahlala abantu beZimbabwe kumbe akhangelela impilo yabantu beZimbabwe abafika 81% ebambe lo mkhonomi welizwe. Ngalokho-ke uPresident Nelson Jamisa ukhuluma ngokuthi ukukhokhela lezi zigaba lamadolobho kuzabe kuvunyelwana njalo kugcotshwana kusaziwa ukuthi uPresident Nelson Jamisa lenhlelo zakhe ze-smart program ezizabe zizo ezincedisa ukukhokhela amadolobho lawa le ndawo ehlala abantu beZimbabwe kusiya phambili kuze kube nokhetho olutsha.
Ye, nxa sikhangele sibili akubophisi konokho ukuthi kuzaba lokugcobagcobana uthize.
Ngeke kubophise phela ngoba indaba yokuthi kulabo hulumende bezindaweni ama-province nabo hulumende ba kuma council kumbe ba local indaba esembuswe esesisekelo sombuso seZimbabwe esabhalwa ngo 2013 ukuthi uhulumende usefanele alungiswe eseduze labantu kakhulu. Ngakho kusegcikele ukuthi ama council akhokhelwa ngupresident Nelson Chamisa ayi 81% of all councils azenza ukuthi upresident Nelson Chamisa asebenzele izinhlelo zakhe zokuphumelelisa izwe njengokwenza ukuthi uzilo weZimbabwe ahlale ngendlela ebukekayo njalo elokuphumelela. Okwesibili okuqakathekileyo yikho lokhu ukuthi upresident Nelson Chamisa nebandla lakhe lenhlelo zakhe ze-smart program zizabe ziphunyeleliswa nguye lamakhansila akhe.
UDr. Nkululeko Sibanda yisikhulumeli sikamongameli webandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe njalo lo mnumzana Billy Gawule okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF.
Lokho ikwephula isisekelo sombuso welizwe, ikwephula umthetho omkhulu welizwe ngezindlela liqale limangalisayo lelo. Nxa ngikhangela ngibona ngani sokulokunye sokulokulahleka kakhulu kumbe ngithi okulokuganga phakathi ekwenzeni khona ukuthi mhlawumbe kungabi lokuthula phakathi kwelizwe. Ngibona ngani izinto lezizesesenziwa kulo buchapho ukuthi zamthatha umbane bacebisa kubi laba bantu.
Kumele benzeni khonapho njengoba besithi bona banqoba emadolobheni futhi banqoba lo mongameli eMasomnangagwa bathi njalo watshontshwa phela ugedo. Ngakho sekumele benze intando kaZulu.
Kodwa-ke ekwenzeni konke khonokho kuyadanisa ngoba ama kwenziwe konke bahambile nemakhothi bahamba kuSupreme Court bahamba bani kuConstitutional Court iConcordi yafika yalahla udaba lwalo. Lapho akusela ndawo lapho bangaya khona bethi bona hayi sethile udaba lwalo kwaphelela khona phansi. Kuhambe njani ngezinye indlela ngabe kumele bekwamukele kunjalo. Kodwa-ke lokhu asebekwenza lokhu sokuliqala sibethi bedala amacala-ke nxa besenza njani ngoba into ekhona yikuthi ekuchenyeni kwakhona bazatholakala sibedala amacala azababophisa futhi bona ikakhulu ubukhokheli. Njalo umuntu ogcoba upresident vele u-chief justice uchief justice nguye umalaba nguye ogcobayo upresident na ngokulandela isisekelo sombuso elizwe ukuthi bona umthetho wesisekelo sombuso elizwe uyavumela futhi ukuthi kungakungahambanga kuhle indaba lezi azikhambe emadalengale ziyethethwa ningaphela emadalengale impumela yakho edale iyamukelwe iloba ngubane wonke ngezinye indlela kuthi ukuthi bona abaamukeli lokuphuma le madale yona ebayikhalela yena le rule of law. Angikwazi sokusenzeka ukuhamba njani la sokulokulahleka sokumangalisayo embona ngani xa kungasalungisiswanga kuzawonakala izinto eziningi kakhulu.
Bona vele bathi ukhetho lwatshontshwa umongameli eMasomnanga kusesikhundleni okungekho emthethweni ngokukhuluma kwabo.
Nxa betsho njalo kodwa behambile le makhothi bafika ngale kwatholakala amakhothi esebalahle ikhothi yonke ibalahle sibili bonke hayi kutho ukuthi balomnyama nxa benjalo. Kodwa nxa bezaqhubeka futhi benjalo bekwenza ngaleyo ndlela abafuna ukwenza ngibona kuza bafaka enkathazweni sibili ezinkulu kakhulu kuzababophisa ngoba sebesephula umthetho kathesi.
Lo umnumzana Billy Gawule okudale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo mnumzana Majobana Ncube igqweda elilwela ilungelo loluntu. Uncube uthi udlala nje okwenziwa libandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Chamisa.
Ngiyaluzwa lolu daba esiye ngikunanzelelayo ukuthi umongameli phela weZimbabwe sowagcotshwa so nxa uChamisa la besithi bayamgcoba ngibona nje kuyinto nje yokuzenzele ukuzihlalela awungeke kube ngiyinto emalisayo ngaphandle kokuthi sithi ngamadlwane ngoba angaze ethi ugcotshiwe kangeni phela e-State House kalayo i-executive power. So njalo umongameli weZimbabwe ugcotshwa ngu-chief justice kumbe the next available judge nxa u-chief justice engekho. So nxa bezenzele okwabo lokho hayi ngamadlwane akulokunye esingakusho ngaphandle kwalokho.
Kodwa akubophisi yini babancane?
Hayi akulanto akulacala yinto nje yokudlala nje kuphela.
Nxa sikhangela sibili kungela ojaji bolabo vele kungazani akusebenzi?
Hayi angeke kusebenze ngoba phela yikho ngithi nxa ugcotshwa kulandela isisekelo sombuso esikhulu esithi i-constitution kwenziwa kulandelwa kusenziwa njalo ngu-chief justice kumbe omunye ujudge. So nxa bezenzela okwabo kungazange kwenziwa ngu-judge njalo kungaswe into eyenziwa kulandelwa i-constitution, hayi kuphongukwenza kuphela.
Umnumzana Matshobane Ncubeli, igqweda elizimele lodwa elilwela ilungelo loluntu, sixoxe laye ekubulawayo. Abaphathintambo bakarhulumente abasanda kukhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa bakhangelwe ukuthi bazathatha izifungo zokuqala umsebenzi lamhla eHarare. Abaphathintambo laba bangamatshumi amabili bakuqela umnumzana Mthuli Ncube okhethwe ukuba ngumphathintambo wezemali, unkosikazi Kirsty Coventry labanye. Kusenjalo ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhritane zithi ziyamukela urhulumente obunjwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngoba ukhethe abantu abatsha ukuthi babe ngabaphathintambo benhlangothi zikarhulumente ezijiyeneyo. U-Ezra Chisaspanda usethulela lolu daba.
Iningi lithi liyajabuliswa ukuthi umongameli Mnangagwa uthathele amatomu iziphathamandla ezihlukeneyo. Unkosikazi Musa Madondo olesifiso sokubuyela ekhaya ngomunye walabo abathazelela okwenziwe nguMnangagwa.
Siyayemukela ikhabhinethi entsha efakwe ngumongameli wethu, kutshengisela ukuthi khona sokutshintsha eZimbabwe, izinto eziningi sezitshintsha eZimbabwe and hopefully bazaqhubeka ngomsebenzi wabo omuhle abazaqalisa ukwenza.
Namundli Mabayisa, umsekeli womanyano we-Movement for Democratic Change Alliance, laye uthi uyamukela abantu abakhethiweyo.
Ye imangalisa abantu abaningi kade singakucabangeli, ukhiphile abanye akade babona bengenza umsebenzi kahle, njalo mbona ngani ufaka abantu abalolwazi ku-department yakhona yenaliyo, kwenze kahle. Ngakho-ke sibafisela ukuthi basebenze kube lobubelo ezweni lakithi.
Kona njalo abangasuthisekiyo ngombuso kaMnangagwa, umnumzana Nathamo Mpofu ngomunye wabo.
Mnangagwa kavele esileka nje ngawe uyaziphumela nje athiyela abafana abangazizinto esikhanyayo laphana government yesikhathele ngayo thina abantu bafuna ukuzenzela imali zabo without them being involved. Yabo sasibasikhethela abantu babo abazafunda obanot baqale badle thina lokho esikhamisile lokho sifisa ukuthi ngayo into ziyaphumelela.
Usazana Sizalobuhle Nyathi uthi ujabulisa ukukhethwa kumphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry.
Bethi mina ngathi ukufa kuKirsty Coventry yinto enhle. Ngumuntu okhona kwezemidlalo, ngumuntu okwaziyo izinto ezidingakalayo kusport, okwaziyo ubunzima bokuba kusport, umuntu oyaziyo ubuhle besport. So uzananzelela laye izidingeko zabantu besport.
Ngakhethwanga kudaleli lekhabinethi abahlala kakhulu kudaleleli bagoqela umnumzana Simon Khayamoyo, umnumzana Obed Mpofu, umnumzana Patrick Chinamasa lodokotela uDavid Barrenyatwa. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930 6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umphathi ntambo wabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi abantu beZimbabwe akumelanga bathenge izindlu kumbe izimota ezinhle ngemali yokuthuthukisa amabhizimusi. Unkosikazi Nyoni uthi baningi abantu abathatha izikwelede emabhanga babe sebethenga izimota ezilentengo ephezulu, izindlu ezibukekayo lokunye okubajabulisayo. Uthi imali ebolekwayo kumele isetshenziswe ngonanzelelo. Ake sizwe ixoxwa ngodaba lolu kwabesifazana lokudinga imali yamabhizimusi.
Abantu bacabanga ukuthi ukusungula ibhizinisi kumele uqalube le mali, qalube le idea first ukuthi uvele ufuna ukwenzani. Lapho sokutholile ofuna ukwenza, ngoba ukuze ube le bhizinisi encane kumele ube le idea yokuthi ufuna ukwenzani, ufuna ukukwenzela ngaphi, ufuna ukukwenza ngani, ufuna ukukuthengisa ngaphi khonokho ufuna ukukwenza, ufuna kuza kuba yimalini. Ungafaka konke lokho ndawonye usuzodinga imali iproject yakho iyaphumelela. Imali-ke zikhona emabhanga, imali zikhona futhi la kuma-finance institutions. Ukuhluphayo-ke ukuthi abantu bangaboleka imali kababhadali. Sicela ukuthi umuntu angaze aboleka imali abhadale ukwenza ukuthi abanye labo bathole, kodwa izimali ezokubolekisa zikhona sibili.
Ye, khonoku-ke okuthiwa yi-collateral-ke bayakuthola ngapha abantu?
Ye, kathesi amabhanki amaningi sebesithi bona lapha liyi-group of 3 or 5 liyagarantiyana lina. But abantu-ke abaningi bacabanga ukuthi kumele imali iphongukuphiwa kungelasibambiso. Akula nto enjalo ngoba imali leyo phela ngeyesizwe, is public money. Bantu bangakhohlwa ukuthi phakathi kwethu bakhona abanye abangamatsotsi, phakathi kwethu kukhona abanye abalungileyo abathatha imali babisele, kodwa labana-ke abathatha imali bengabiseli besibephongukuyidla yini lo anobiselayo abeseluza yini. Kumele ukuthi sibhalanse khonapho.
Mm-hmm.
Lapho le nkomo bambisa ngenkomo zakho kuze ubona ukuthi umqoqo ngembuzi zakho ngetafula ngefriji kumbe lapha lingabangane ligarantiyana.
Nxa sokubuya lokhu kuthiwa ngama-project proposal ukuthi ubhale kubeke sobala ukuthi ufisa ukwenzani, kambe ngobani abakwenzayo khonapho uhulumende? Liyakwenza lina yini?
Abantu asibalobeli ama-project proposal, kumele bazibhalele bona. Nanso enye into uzokuthiwa kufuneka ama-project proposal, kufuneka ikharatholali. Lapho ufuna i-grant, hamba kuma-NGOs baza kunika ama-grant. Lapho ufuna imali yebhizinisi, buya kuma-banks. Ama-banks balomthetho wabo ukuthi kusetshenzwa so. Abantu bangahlanganisa izinto. Take business like business. Ngoba singabe silokhu abantu sibaqambela amanga ukuthi thatha imali ungazange ube le business plan. I-business plan iyakuncedisa, iyamtshengisa umuntu ofuna ukukunika imali ukuthi you have thought through what you want to do. Ungayibhala noma ngesiNdebele ukuthi right, ngifuna engukhangeleleyo yikuthi ngifuye inkomo. Inkomo leziyana zemfuna ukuqala ngezinhlanu, ezinsika zezingu-4 le nkunzi, ngisenza isibaya sengilaso. Konke lokhu kutshengisela ukuthi uhlelekile ngebhizinesi ofuna ukuyenza. Lapho ufuna uhambe-ke kuma-banks kumbe ku-ministry, bakunika i-outline ezakwenza ukuthi ucabange kuhle ngezinto zonke ofuna ukuzenza. I-business plan, nothing wrong with that. It's an important document eyiyona ezakwenza usebenze kuhle izinto ofuna ukuzisebenza. Abantu bengasoli sibili ukuthi indaba zithiwa collateral, it's important. Indaba kuthiwa sibhale i-business plan, it is important. You can't go into Washington or London ufike uma-streetini ukuthi ngifuna imali. Baya ukuthi where is your business plan? Kodwa uhamba ngale business plan, you have somewhere to talk from. We want our SMEs to end up there. So akumelanga siba train ukwenza ama shortcut engabafikisi phezulu lapho kufika khona abantu.
Ngunikeke leli thuba njengomphathi ntambo wezabesifazane ukuthi ukhulume labo mama cha khonapho sizwe mama.
Mina ngifuna ukuthi kubo mama bakwazi ukuthi siqakatheke kakhulu. Njalo omama balama ideas amaningi kakhulu. Ngabakwazi ukuthi khathesi balo minister ozimisela ukulalela, uminista ozimisele ukubasebenzela, uminista ozimisele ukuthi abakhokhele, labo bamkhokhele ukwenzela ukuthi sakhe isizwe sethu ndawonye. Laba sebebuyile kimi bathi ngenza ama policy for economic empowerment. Ufuna ukubathembisa ukuthi very soon ngiyabe sengiviza throughout the nation ukuthi this is what the women want. Asikwenzeni ngalindlela ngalindlela labo futhi besitho ukuthi ngenzeka ngalindlela ngalindlela. So abalamanye ama ideas kabawalethe ukwenzela ukuthi ngihambe ngokufunwa ngabantu ngingaze ngazicabangela konke in case ngihlanhlathe abantu bachiye ngemuva.
Wakuthola njani? Wakubatshela sisu?
Ihofisi yami iku government complex eMhlahlandlela. eMhlahlandlela yikhona koBulawayo and eKagubi ikhona eHarare. Njalo kuma provinces wonke iMinistry yeWomen Affairs and SMEs kulama officers khona ngale kuma provincial headquarters. And through ama ministers amacha awe lokuzwe ngama ama provincial ministers of state bangaya khona ngale bazabalayela ukuthi ministry yami bayithola njani.
Alikhethi ukuthi lo MDC lo ngezano lo ngwani ngwani.
Asikhethi muntu. Bona abantu yiba abazisukuluzayo kuyangihlupha sibili kakhulu konoko ukuthi thina sisebenza lo muntu wonke kodwa uzabona umuntu egoqa izandla athi lokhana ngokwezana. Engakwazi ukuthi ngokwenza njalo a lot of people have lost opportunities. Sithi sesithethe umhlaba sengikhona sebewufuna kodwa ke sathi sithatha umhlaba kwathiwa ngokwezana uyekelani. Abantu besithi bathi sethatha amaloni kuthiwa yekelani ngokwezana. Abantu bathi sebenothile sokuthiwa yekhangelani siyachiywa. Mina ngifuna wonke umuntu ozimisele ukuphumelela eZimbabwe wozathatha. Asikhethi ukuthi uyiphi iparty, asikhethi ukuthi uyiphi umhlobo, asikhethi ukuthi uhlale edorobheni ubudlala emakhaya. Esikufunayo yinhliziyo yakho enhle ezimisele ukusebenza lokuphumelela. Ukuthi uvela ngapho lokuthi ngibana silandaba lapho. Esikufunayo ngumuntu omqoto ofuna ukusebenzela iZimbabwe lemuli yakhe.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni umphathi ntambo kaRhulumente obona ngabesifazana sikhulume laye ekoBulawayo. Kusenjalo khona ngale ke koBulawayo abantu abasebenzela iNational Railways of Zimbabwe balokhu bekhuluma ngokuthi amapentsheni yabo kumele ame ngaphi. Kulabanye abakhuluma besithi kule nkampani esihlolisisa okungenziwa ukwenzela ukuthi uloliwe engaphi imali yezisebenzi, engaphi izisebenzi imali. Leke imali yepentsheni. Ake sizwe owayekuhlanganiso i-Railway Pension Fund, uMnumzana Patrick Moyo ekhuluma ngodaba lolu.
Okuhluphayo kwamanje ukuthi they've since realized after we triennial evaluation ka-2015, yeah, kwaba le deficit enkulu. And i-company, i-railways is not able to forward ama-contribution elokuze ku-pension fund ngokwayo. As a result, it is difficult to cover a deficit and it's offloading a number of people abakhitshwa emsebenzini going into pension. Imali yabo ibivele ingangeni khona ngale, but because of the agreement okuthiwa i-DB, i-defined benefit scheme, they cannot be denied ama-pensions abo in full, even if they were contribute. Actually, if it was insurance, it would say ama-policies abo would have lapsed yabo. Sebenze ukuthi baqale ukuthi baye ukuthiwa i-defined contributory scheme. Leyana, you outsource imali zabantu individually to some of these places like Old Mutual and all these insurance companies. Babhenkele umuntu individually, which means okutho ukuthi sokuyamele bakhangele ukuthi kube le-cut-off date. I-cut-off date leyana nxa isiba khona. Bevumelana lalaba abasebenzayo. It does not affect the current pensioners. It only affects those who would be abazakuba ngama-pensioners later on. Kodwa ke bale exercise abayenzayo kukhanya izisebenzi ziyala total, but nxa kunjalo kungangcono idizolve yonke. I-contract yabo yayikhuluma nge-DB, kazange ikhulume nge-defined contributory scheme. And i-railways kungani isikhona ikhuluma namhlanje ukuthi isilama-challenges. Yena yayingatsheli abantu ama-challenges from onset.
Singathi-ke imali engani iyahlupha ngiyamapensheni le ukuthi i-railway ayisenelisi ukuthi ifake imali kupensheni. So singathi abantu akumele bathole amapensheni baningi kanganani abantu abangani babhekene lo daba lolo?
Ayi baningi. I-workforce currently ngingaqamba amanga, I don't want to be a wrong figure. kodwa baningi but iskimi yangkhona bekuvunyelwana ukuthi kungaba ukuthi labo asebesalelwe yi-5 years bazasala beku-DB kodwa laba abale long term yokusebenza ibabaza ufakwa ngapha ku-DC which means uyabo sizicontributela imali yakho wena i-company ingasela liability ngawo i-company isizenze i-CC ku-pension scheme total.
Kwenziwa njani
kono? Kubona la.
Kwenziwa njani?
Kulama experts kuthiwa Minerva. Kulama experts it can be done. Vele ngesinye ngenye indlela kuyafana lokuthi you can do okuthiwa ngiyazi ngesilungu i-discontinuous evaluation. Liya evaluator libone ama values e property yonke e-pension fund. Bese li-divider ke ukuthi i-properties ezinje zingaya kuma-pension, current pensioners. Lezi zingaqhubeka zisezela laba abazakuya ku-pension in future.
So ubona ngani ke kungafika ibanga lokuthi i-railway ithengise izindlu kumbe ithengise amatolokisi kumbe okunye kwenza ukuthi kulungise konke khonokho kwe-pension?
I-railway vela isela zindlu zokuthengisa. Angazi ngabe ngathengisa ama-properties apho. But izindlu bazithengisa kudala vele. Nami ngihlale engine engayithenga e-railway. So abangakwenza ukuthi kumbe angiboni vele ukuthi bazakwenza njani kodwa kukhanya ngani bakhangelele ukuthi bathole imali from some investors ababona ngani bazasayina labo i-contract yokuthi babancedise to cover up into ze-pension fund.
Kodwa kukhanya kulukhuni phela lokho baba mwana.
Akukabi nekliyelo, akukabi le ndlela sibili eyobala eyokuthi kungenzakala njani. Kodwa nxa bekhuluma bona abakhanya bele themba lokuthi hayi sooner or later ngoba kukhona okunye sokusayinyele. Kodwa ke ngingazi ukuthi bazavuma ukuthi bathwale isikwelete esingaso sabo. Angikwazi la.
Singathi nxa sukhangele sibili abantu banengangani nxa ungafaka nje inani elibengaba ngesikhiwa kuthiwa yi-estimate yabantu vele abathola ipensheni ngaphansi kwaloliwe.
Abathola ipension okwamanje give and take bangaba ku-around 5,000-6,000. Then nxa sebehlangana lalabo kuthiwa labo engibathoyo yinguye wayesebenza e-railways okuthiwa yipensiona ngokwakhe. Kodwa silamaxhakela kulalabo abanye asebatshonayo bachiye umngabo kumbe weza ngoyindoda osele eyi-widow wa kumbe i-widow. Nxa sesihlangana labo labantwana abancane abangakakwanisi ama-18 years bangafika ama-16,000.
So bo laba abantu ke baza babanjwa ikhonokho esikhuluma ngakho.
Labo ababevele sebe ngama-pensioners lama-widowers baza basala ku-DB yona leyo akade bevele beyihola and akuba affecti lokhu. Kodwa labo abasasebenzayo yibo babe sebe nemali si-investor separately.
Abantu abathola ipension vele bathola malini nxa umuntu wakuloliwe khonapho?
Hayi leyi nzima leyo ngoba kuya angithi kule okuthiwa i-formula esetshenziswayo and so iya ngeminyaka oyisebenzisileyo lokuthi wawuhola malini avele kakazi azifanani imali zankhona.
Kodwa singathi uhola imali enlutshwane encane kakhulu uyawahola malini?
Currently bakhona ba less than 100 and kuze kube nzima ke laba abafelwayo ngoba lo owafelwayo uthola ingxenye yaleya medithole ihafu yaleya umedithole ngumnikazi wepension. Asithi mina ngabhubha namhla mina ngithola 400 kutho ukuthi mase ngitshonile umkami usezathola 200.
Siyabona
nxa umuntu abehola 50 kutho ukuthi umngakhe abesehola 25.
So abathola imali eningi ke ngoba ngabe abanye bathola kuma 400, 500 kwenzakala khonokho?
Bakhona abahola kabakuhambe kadesi laba abalama-service up to about 40 years bafika kuma 1,000 something.
Lo ngumnumzana Patrick Omoyo owayekunhlanganiso ye-Railway Pension Fund sixoxela ye ekobulawayo. Singakahlukani ngokuthi sikhangele ezinye iindaba ebezikhokhela lamhlanje. Ibandla le-MDCT lithi lizagcoba umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Kodwa ke ibandla le-ZANU-PF lithi akulunganga ukwenziwa libandla le-MDCT. Umphathi Tambo obona ngabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi abantu kumele babhadale izikwelete zokuthuthukisa amabhizimusi. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje ngolivaleliza emoyeni ngenjabulo ngu-Cape Stove.